ekhuluma ke ngama reforms ayi 7 aqhathekileyo okuhlanga.
Walomkela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 26 Ncwabakazi 2022 ngukhipsi Dube. Endabeni zethu lamhlanje
ekhuluma ke ngama reforms ayi 7 aqhathekileyo okuhlanganisela ilungelo lokuvota, okuhlanganisela ke ukuhanjiswa ke kwama ballot box lama results okuthiwa yi transmission in real time. Ukhulume futhi yendaba zomsakazo media freedom.
Umholi we-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Jamisa, namhla usole izehlakalo zodlakela lokuhlukuluzwa kwamalunga ebandla lakhe njalo uthi kufanele imithetho ephathelane lokhetho iguqulwe. Kulo weZimbabwe uPasma Moyo ogwetshelwe ukulengiswa umthethondaba waphezulu we-High Court kwele eBotswana ngemva kokutholakala elecala lokubulala intombi ayethandana layo. Kuliviki kuwoza Fridays lomchuli osacathulayo kodwa osedume kakhulu kobulawayo uPrince Qhubani Mpofu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Umholi we-Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Jamisa namhla usole izehlakalo zodlakela lokuhlukuluzwa kwamalunga ebandla lakhe njalo uthi kufanele imithetho ephathelane lokhetho iguqulwe ukwenzela ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo. Lokhu kulandela izehlakalo zodlakela eziqhamuke ezigabeni zelizwe ezehlukeneyo ezigoqela iGogwe kaBuyane lapho okuzaqhutshwa khona ukhetho lwama-by-elections kusasa. Ibandla le-CCC lisola eleZANU-PF lisithi yilo elibangela lolu dlakela kodwa isiphathamandla salo uMnumzana Tafaza Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe alibangeli udlakela njalo ele-CCC liqamba amanga lisenzelwa ukuthi amanye amazwe alizwele. Ngakwelinye icele iCommission ye-ZEC ithi asemaphethelweni amalungiselelo okhetho lwama-by elections oluzaqhutshwa kusasa eGogwe kaBuyane. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo usithandekile mhlanga weStudio 7 aqhubele uMnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC.
Umongameli u-Advocate Nelson Jamisa ukhulume ngendaba yokuyazisa ilizwe ukubana singaphi kakhulu ngendaba ke yodlame olwenzakele ke eGogwe lapha ke yabo kufanele hlangana nabantu ke beGogwe kaBuyane. Anti liyakwazi ukuthi kule by-election ngomgqibelo lapho esikhayelele khona ukuwina ke ngenxa yokubana ke sikhambene kakhulu njalo sisebenze kakhulu eGogwe kaBuyane kule by-election ngeSaturday. Sikontinua ngokubiza abantu ukubana ke bephume ngobuningi babo bevota nxa useGogwe ngomgqibelo kule voti ukhetho lokukhetha u-Member of Parliament weGogwe kaBuyane. So yinto ebikhulunywa ke ngumongameli. Okwesibini, umongameli ukhulume ngendaba ke eqotho indaba ke yokubana ke sizahamba njani sikhangelele ukhetho luka-2023 ikakhulu indaba yama-reforms. Ekhuluma ke ngama-reforms ayi 7 aqhathekileyo okuhlanganisela ilungelo lokuvota, okuhlanganisela ke ukuhanjiswa ke kwama-ballot box lama-results okuthiwa yi-transmission in real time. Ukhulume futhi ngendaba ke yendaba zomsakazo media freedom ngenxa yokubana labo neGogwe kulama-journalist alinyazwayo okuyinto esiyikhondemayo kakhulu. Inhlelo zethu zihlanganisela ukuyakhuluma ke labakhokheli be-Southern African Union le-African Union e-Addis Ababa lapho esathuma khona ke ama-envoy ukubana kulungisisa indaba yokhetho. Njalo ke ubambe indaba ze-South Africa lama-conversation azawayenza lo mongameli we-South Africa uRamaphosa mayelana le ndaba yamaZimbabweans ase-South Africa esibona ngani kufanele ilungiswe ngubana siphiwe ithuba ukubana silungise ilizwe lethu.
Sesikhangela amalungiselelo okhetho lwakusasa, kuyini eselikwenzile njalo libona ngani luzaqhubeka kuhle?
kule nkinga esibona ngani zisahlupha kusasa into yokuqala indaba ke yokuhlukunyezwa kwama activists esibonakalayo kulohlelo oluqaliswa umuda ncube labo July Moyo lezinye izigila mkuba ezingaphansi ke kokhulumende kamnankagwa kuZANU-PF abafuna ukuyasebenzisa ke i-violence. Thina sithi kufanele ukubana sivimbele abantu bethu kubana kungabi le violence, yikho sihambise ama-peace ambassadors ubana kungabi lo muntu ke olinyazwayo mayelana le ndaba zombangazo. Kwesibili, kuzawuba lo dube le ndaba emimidia ngenxa yosebeqalisa ukuhlukumeza ama-journalist ngoba bafuna kwenza balo ebusuku, bafuna kwenza le ngesikhathi sabaloyi ngenxa yokubana bayesaba into zabo bakwanisa ukuzenza ebukhanyeni. Thina simelele ukukhanya, bamelele ubunyama. Sokusasa yimpi yokukhanya vesazi ubunyama. Abantu begogwe bama lokukhanya ngoba ukukhanya yikho okufuna umuntu wenda. Akula muntu ofuna ubunyama, akula muntu ofuna ukugilamkhuba. Imigwaqo yegogwe ifile okujulayo imoya babulela ilizwe, ikakhulu ke labo wathi kajena batshontsha imali 5 million bayitshontsha ke besiya indaba yekhotko esemaphephandabeni wonke ilizwe lonke jikelele.
Lo ngumnumzana Gift Ostalo Seziba obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga kwestudio 7 eseHarare. Kulo weZimbabwe uPassmore Moyo osegwetshelwe ukulengiswa ngumthethwandaba wephezulu owe-High Court wakwele Botswana ngemva kokutholakala elecala lokubulala intombi ayithandana layo owayeyisizalwane sakwele Botswana ngomnyaka ka-2018. Intethele izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolo daba.
Umthethwandaba waphezulu oyiHebron High Court ufumane uMoyo elecala lokubulala ongelasizathu esiqinileyo ukuthi angaphiwa isigwebo sokulengiswa. Umahluli Abednego Tafa esethula isigwebo uthi uMoyo ngomnyaka ka-2018 wabulala umsenamang Motswahole wayesizalwane saseBotswana. Ngesikhathi sasehlakalo lesi uMoyo wayethandana lo Motswahole. Umthethwandaba uzwe ukuthi uMoyo wathola umuyi elenye indoda eyake yathandana lo Motswahole. Lokhu kubikwa kwacunula uMoyo watshaya uMotswahole ngesibhakelala ngesidina ekhanda. UMoyo njalo waqamula undoda wamthola elo Motswahole isandla. UDafa utshele uMoyo ukuthi ngenxa yesehlawulo lesi umgwebela ukuthi alengiswe ngentamo aze afe. UMoyo njalo uhlawuliswe imali ngamapula amakhulu amathathu i-300 pula ukuthi wangena kwele Botswana ongekho emthethweni, njalo wagwetshwa iminyaka emibili ngokuqamula isandla sikalo amthola elo Motswahole. Igqwetha likaMoyo likhale ngokuthi umahlula ethule isigwebo silobubelo ngenxa yokuthi wayedala icala elifana lalelo kwakuqala, njalo wasuka eZimbabwe ngenxa yesimo somnotho esinzima. Kodwa umahluli uTafa uthi indlela uMoyo abulala ngayo kutsho isigwebo esisodwa kuphela esokuthi laye abulawe ngokulengiswa. UMoyo ungowokuqala weZimbabwe ukuthola isigwebo sokulengiswa kwele Botswana. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezifana lezithwanelo zithi kumele kulengiswa kwabantu kwele Botswana kumiswe. Wenhlanganiso le umnumzana Thapelo Ndlovu uthi kumele kudingwe ezinye izigwebo ngoba kuphathisi ukuqhubeka kulengiswa abantu.
It is unfortunate that Botswana continues to pass death penalty sentences. I think it has proven over time that
akuyajanisa ukuthi le Botswana liyaqhubeka nesigwebo sokulengisa. So ukhombile ukuthi isigwebo lesi siyasiyehlisa amacala okubulala. Siyazi ukuthi amacala okubulala ayaqhubeka eqonga noma kulesigwebo sokubulala.
OweZimbabwe kwele Botswana umzana Sifas Chuma okuqula lokubumba ugwalo lwe-diaspora policy utsho imbono yakhe phezu kwalolu daba.
Indaba kaPassmore ibuhlungu kakhulu. Kakhulu ungacabanga ukuthi abazali manje bazwa njani. Awujwayelekanga especially esintwini sakithi ukuthi umuntu engekho empini ayekufa ngendlela ebuhlungu kangaka. Abazali abasoze bakwazi nalapha abekwa khona, akula kuthini. It's very very painful. Ubusuphinde ubone futhi le ndlela afika ngayo, you know, uhamba ngeganga bazama impilo abantu bakithi, izinto zibe nzima.
UThuma uqhubeke esithi indlela yokudinga ukuziphilisa isifake abezibabo abaningi engxakini kukhangelelwe okwenzakala ekhaya.
Generally abantu bakithi eZimbabwe sokunzima, ngakhangela eGoli every day kuyaliwa abafuni abantu sebechiya ama-business abo. I think sokufika esikhathini sokuthi abantu bakhangele ukuthi ngoba indwangu siyakwazi ukuthi ingagijiniswa izinja zilume zilume ngazilimale njani iyabaleka but ungafika lapho ukuthi ubuhlungu sobubuningi iyama iqala ukulwisa ibuyela emuva sidinga zona lezo zinja beziyiluma I think so kumele lathi sikhangeleni kuyini okusisusileyo and deal with that
akwaziwa ilanga umoyo azalingiswa ngalo ngoba lokhu kungabikelwa uZulu njalo isidumbu solengisiweyo asiphiwa imuli igqwetha likamoyo alizange litshengise ukuthi lizaphanyeka lolu daba emthethandaba we-Court of Appeal kuyindlela yokuzama ukubuyisela emuva isigwebo esethulwe yi-High Court ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabona kwele Botswana
Abadabuka eZimbabwe abalandela amaphepha aqondileyo ababotshwa ngamapolisa kulezi nsuku kubikwa ukuba sebefumbathisa amapolisa inkulungwane lengxenye zamarandi 1500 rand umuntu munye ngamunye ukuze bekhululwe. Inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ithi baningi kakhulu abantu ababotshwa eJohannesburg ngesikhathi kulabanye abazama ukulungisa amaphepha abo aweZimbabweans special permit azamiswa ukusebenza ngomphalakazi lonyaka. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, sixoxele umnumzana Bongani Mkhwanazi, isikhulumeli senhlanganiso le.
Thina esikuzwayo and lento ayiqalanga ensukwini nje, lokho kuqala unyaka nje bekutholakala ukuthi even umuntu engabotshwa aye appear e-court uyabhadala i-fine e-court khona. Inkinga ekhona ukuthi I think bagagamele entweni le documentation ngoba into ye documentation in a way ibisiza eSouth Africa in a sense ukuthi ibingaba ngenyindlela yokureduce corruption. Now bazodisavela abantu ngoba amapolisa wona ngokwawo bayathi bembophile umuntu whether bafuna ukumusa kwe-repatriation center ezifana njengabolindela sasaphinde basangane la futhi emgwaqweni from whatever circumstances kumbuthi potiwe waphenduka udizile phambili then it creates a complacency nawe emaphoyiseni bagcina nabo sebezifunela nje imali sebethole nje kuphele idlelo lokuthi abantu abangabanikeza imali ngama-foreigners le nto ayikho nja thina sisafika eGoli vele sasimasitshayisa emsebenzini kwakule ndawo lapha esithi abake bayayazi abanye emtshadweni sasikwazi ukuthi vele kumele usebenza usebenzela uqala usebenze yasemtshadweni imali ubusuqala ukusebenza yakho ngoba uyabukwazi usemtshadweni uzafika ukhunge kuphela kuyadizwa laphana uyathola kule roadblock kumbe uyathola iveni njalo nje sicathanyelwa kwaphana udize impilo igcina iqhubeka ngalolo hlobo hhayi ukuthi sithi kuhle kodwa yiyo-ke impilo vele bekunjalo lakudala egoli akusonto enjalo.
Ye manje bolabo-ke ababotshwayo kulezi nsuku basiwa ngaphi sizwa kuthiwa-ke kulabanye abavalelwayo kulabanye balabo abadizayo into ezinjalo so basiwa ngapha abantu
currently bafakwa khonapha emaselini abanye njengoba kuzwakala nje ngamahemhem ukuthi umuntu ugcine edizile abanye athathwe kukhona kwakule sitekwana labantu babefika 6-7 abake bazama mpela ukuthi sibancedise bese Sun City bebotshele wona amaphepha kuyikuthi lokhu belethwa ngapha ngaze nga-approachwa la ngelinye iloya elalizama ukuthi lisibuze ukuthi kwenziwa njani ngoba abantu babotshwa bafike laphana babhadaliswa ama-bail baphume kuthiwe hhayi kusabhekwa indaba yakhona so I think it's not very thought out uku-coordinator so babotshwa abanye babasemaselini abanye baze bafike impela nase-Sun City abanye badize esasendleleni kukhona manje icuku labantu abakhala ngokuthi bafuna ukudeportwa but it's very difficult kule system issue eyenza ukuthi bangadeportwa sebaxeda abanye ngabala ama-sentences impela amacala kodwa abanye abamaphepha bonapho ukuthi uyabe botshiwe kodwa ukuthi i-deportation process is long
singathi-ke vele lokho kwama-exemption papers lokhu ama-permits lawa awubona abaningi vele bekwenelisa ukukulungisa
vele okwenza kwaba le exemption document ukuthi abantu babengakhwalify for i-mainstream permit
umnumzana Bongani Mkhwanazi isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa sixoxelaye esejohannesburg womanje wothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika.
Inhlubulo yonke yomhlaba ibhekane lomthelela omubi okuguquka komkhathi. Kuxwayise unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken. Ekhuluma ngesikhathi sohambo asanda kulugqiba, uBlinken uthe ele-Philippines lisengozini enkulu edalwa lizulu lesikhukhula, ukutshisa kakhulu kwelanga kanye lokwanda kwamanzi aselwandle. Ngomnyaka odluleyo ele-Philippines lamemezela inhlelo zalo zokuphehla amagesi ayisilinganiso samachumi amathathu lanhlanu ekhulwini i-35% kusiyafika umnyaka ka-2030 ngokusebenzisa indlela ezilondoloza umkhathi kusiya kusilinganiso samachumi amahlanu i-50% kusiya kumnyaka ka-2040. Elemelika liyaziqakathekisa lezi njongo. Sizimisele ukuncedisa ele-Philippines lizifeze. Kucho uBlinken, sizasebenzisa imali esizayiphiwa lugatsha lwe-US Trade and Development Agency ukuqala umsebenzi esitishini esisebenzisa umoya ukuphehla amagetsi kwele-Philippines. Ngokuya kwesikhathi, isitishi lesi sizaphehla amagetsi alungiswa ngendlela ehlanzekileyo angena ku-3,000 megawatts ngomnyaka. Amagetsi la ayenela ukusetshenziswa imizi edlula izigidi ezimbili 2 million. Ngomvimbitho ele-Philippines langena ku-Clean Energy Demand Initiative okuluhlelo lwe-Melika olokuxhumanisa amazwe omhlaba lamankampani aphehla amagetsi ngendlela engabhidlizi umkhathi i-Clean Energy. Inyakenye ele-Melika lele-Philippines asungule uhlelo lwe-Energy Secure Philippines Initiative ekhuthaza abatshali bezimali abazimeleyo ukuthi bafake imali kugatsha lwamagetsi kwele-Philippines. Amazwe omhlaba asebenza ndawonye emizameni yokuthuthukisa ugatsha lwezamagetsi kwele-Philippines. Njengelinye lamazwe asungula i-Indo-Pacific Economic Framework, ele-Philippines limanyana lamanye amazwe alitshumi lantathu 13 emhlabeni jikelele ekuzinikeleni ukulungisa amagesi ngendlela elondoloza umkhathi. Ubalulekile lumsebenzi, kutsho uBlinken. Siyababonga kakhulu labo esisebenza labo kwele-Philippines lonke jikelele. Sonke nisehlisa imimoya emibi eguqula umkhathi. Sisungula imisebenzi ngasikhathi sinye. Silungisa amandla kagesi asetshenziswa ngabanengi njalo achipileyo.
Belalele udaba oluveza imibono kahulumende wakwele-Melika. Abenhlanganiso yeGodlwayo Community Radio Initiative emanyane leyeGodlwayo Development Trust yasungulwa ngomnyaka ka-2016 bathi lokhu bezimisele ukuqhubekela phambili ngomsebenzi wabo wokuthuthukisa isiqinti sabo sakoGodlwayo. Umnumzana Nkululeko Juma, umqondisi wenhlanganiso le, uthi bakhangela inhlupho zalesi siqinti njalo bayasiphakamisa kwezempilakahle, kwezemvelo kanye lezemfundo. UJuma uthi bafisa ukuba lo msakazi wabo.
Lapho uhulumeni eletha ithuba lokuthi si-aplayele ukuze sithole imvume yokusakaza ezigabeni, lathi sizithole sisesigabeni sokuthi singa-aplaya sithole ilayisensi sithole imvume yokusakaza ngokusemthethweni.
Okwakhathesi liwufuqa njani umsebenzi wenu wokusakaza?
Okwakhathesi sisebenzisa ama-platform kumbe ukusakaza ngasisebenzisa ubulembu. sisakaza sekulenjini. Sibuye futhi silenhlanganiso okuthiwa igodlwayo Community Development Trust. Igodlwayo Community Development Trust kuyinhlanganiso esiyibumbileyo singabantwana bakugodlwayo, ANCiza, Filabusi, ukuze siyenelise ukukhangela inhlupho, izinswelo, izindubeko ezikhona esigabeni sakithi, kwenzela ukuthi isigaba sari singasaleli emuva. Ziningi izinto okumele sizenze, siphakamise isigaba sakithi, singabantwana besigaba seFilabusi kogodlwayo, sizama ngazo zonke indlela ukuthi siphathise isigaba sakithi kwezempilakahle, kwezemfundo, kwezemvelo, ezokwembiwa kwezemvelo, ama natural resources. So sizama ngazo zonke indlela ukuthi sibone ukuthi singaba le basket fund, singabantwana bekugodlwayo lapho esabe siphosela khona bese sicupha khona sesikhangela esingakwenza ukuze siphakamise isigaba sakithi.
Lingathi uhlelo lwenu esigabeni senu likhangela abatsha, ontanga, likhangela omama, likhangela obaba, kumbe nje likhangela izakhamizi nje zonke?
Ziningi izinto ezihlupha abatsha, ziningi izinto ezihlupha omama. Sikhangele ezemfundo, sikhangele ezempilakahle, health, ezemfundo, education, sikhangele nje ukukhuliswa kwabantwana, amathuba abantwana, amalungelo abantwana, amathuba abomama, amalungelo abomama. Sikhangele ezemvelo, ama natural resources, ukuqhutshwa kwazo lezo nhlelo, ukuqhutshwa kwazo lezo zinto, ukuthi singabantwana bokugodlwayo singavikela njani lesigaba sakithi kogodlwayo, ukuze isigaba sakithi sigcinakale siyisigaba esipheleleyo esihlonipha amalungelo aso, esihlonipha ezemvelo, esihlonipha ubuntu, esihlonipha ukumpila kahle yabantu. So sikhangele ukuthi siyinzalo kagodlwayo. Nanzi inhlanganiso esifuna ukusebenza kizo ziphakamise isigaba sakithi.
Umnumzana Nkululeko Tuma, umqondisi wegodlwayo Community Radio Initiative legodlwayo Development Trust, ubexoxa lo Gainer Gumede weStudio 7. Kuliviki uWoza Fridays, lo mculi osacathulayo kodwa osedume kakhulu kobulawayo uPrince Khubane Mpofu, yena ke uhamba ngegama lokuthi Feb G umshana kagogo, njalo ucula umdumo wawubizwa ngokuthi Tribal Music House Music. Asizweni uEzra Chisa Spanda ngexoxa laye.
Ngoni boba silisutela abantu la.
Alright. We big ndunu mangicabanga kahle, ngithemba ngakini ekhaya indlu inkulu ufunda ukuhlala phansi. Asebusuku ukukhula kungantuli lana ngizokufunuka ngizanga kusoba. Hangiyena umduduzi inkaba ingena ensimini yami cha ukuxola. Hangisabi inkaba imnankhulele ekhaya ngiselusa
uhlule. Ufethi wonjonga ugogo wakhe kusukela emncane. Njalo nguye omkudaza ukuthi angene kwezomculo, wasina izinika igama lokuthi njana kagogo. Asizweni imbali yakhe.
Izalelwe kobulawayo. Hospital kaze ngikhulela ke elokishini elidala ele Old Magwegwe. Ngikhuliswa ngugogo, ugogo engibonisa uthando olukhulu wangakha. Yikho ke lapho okubuye khona igama elithi mshana kagogo. Ngifunde eMagogo Primary School imfundo yami yaphansi, then imfundo yami yaphezulu ngaya eMagwegwe High School, ngaqeda senze Emmanuel Life College.
Umfana kaMpofu uthi ukucula kusegazini.
Ukuhlabela kimi ngathi kwaba lubizo ngoba ingoma zami siphathelane namasiko, ingoma zami siphathelane nokufundisa abantu ngomdabuko wabo. Zikhona njalo engizenza esiphathelane nentsha, kodwa eziningi zakhona akukhathelekile ukuthi unganani, umdala kumbe umncane, ingoma zami ziyamukeleka. Besenza qhamba mina abahlabelela abanjengoShino Mthekhala, ngakhohlwa uMajayivana ingoma zakhe, abantu abayenza storytelling. Yikho lapho kule strength sami khona, yikho lapho kulamandla ami khona.
Osaqatulayo uFab G usebenze nabanye kuphela umculo wakhe awubiza Mthobanhliziyo Travel House lapha uhlanganisa umasikandi Afropop ne-hip hop
esenge nasebenzisana nabodiliza udiliza lo wekalawa from South Africa kumanje usebenzisana le Harris Hotels under new management uJordan Dube nogogo wami uNoma Dube iboke abantu manje ngisebenza nabo ngirekhoda eSpina Studios i-vocal mastering yami isenziwa ngu-15 then i-sound engineering yama-beat isenziwa ngu-boyle beats longra ingrass
awazi then ukhulu wamakhosikazi uphuma izulu lingananga lo yazi ubona zakushaya wathi ngenxa ngasibamba wathi iminyaka engamlawa wasayishayeleyo ngakayowaswatileyo ngakayidedeyongeyakho sebenza ngenxa nginamawala kangiwe nxasetiyobusobantisiyozimakhosheshobota bayabuza bathi
ukhiphe iculo lakhe elitsha ngevuyepheleleyo elidla ubhedu manginawe kwasela ilizwi ungakahambi Fab G
kubalaleli ngithanda ukuthi ngiyabonga kakhulu uthando nokungixhasa kwenu ngingumshana kagogo lo nguyena namhlanje ngilaphe khona namhlanje ngenxa yabantu umuntu ngumuntu ngabantu ngiyatholakala kufacebook instagram kutwitter nakuyoutube ingu-Fab G umshana kagogo ngiyabonga
bayamthanda bayamjabulela u-Fab G umshana kagogo umzulu wakhula elalela ugogo wakhe okunguye besilaye kuhlelo wasa Woza Friday barasane emlandikini lonke igama lamngu-Ezra Jesus Banda
Ngizomshana kagogo kulive talk ngikhohla namhlanje sikubekela phambili sikhangela udlakela kwezombusazwe sikakehlukana nesihlobo sesibone ebesigokela umholi we-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Jamisa namhla uswele izehlakalo zodlakela lokuhlukuluzwa kwamalunga ebandla lakhe njalo uthi kufanele imithetho ephathelane lezokhetho kulwe siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngoliva lisange njabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube ilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.